kuyinto embi kakhulu uhulumende aseqala ukungathi uyengeza iziphathi lapho ayenza khona ukuthi abantu bethu bezihambela beshiya lapho abayaengephula imithetho akulunganga ukuthi kuyikwephula amalungelo abo okuhamba nje lapho abaya besala ukuya khona ngalokhu okuthiwa i-freedom of movement zonke izizalwane zaleli lizwe ile mvumo okuhamba inhambo ezizidedele zona kubi ukuthi abantu bebotshwe bezihambela.
Siyananzelela ukuthi inhlanganiso le ARTUZ labanye lezinaso amalunga ayo ande ukubotshwa, ungathi amapholisa abaqopha nje kumbe kukhona ababe kwenzile ukwephula umthetho?
Iningi labo landise ukuthi imali ngabotshwa lihambe liye emthethondaba setholakala kuqala. Lokhu kuveza mgceke ukuthi babevele bebotshwa besolwa ngamatshala angekhoyo. Siyakunanzelela ukuthi kuyaqhubeka kuhlanza. Omunye walabade bebotshiwe u-Alan Moyo uvele ukubhekile ikhathesi lapho ahamba botshwa wade sefika umthethondaba kwathi kungalunganga ukuthi asizinwe esejele kumele ukuthi nxa emsolela ukuthi ulecala alilambe leli cala elihambe lemthethwandaba esuka kibo. So kungathi sokuyinhlala yenza enkulu emaphoyiseni kuyo into kumele ukuthi omphakathi zithesukusona njalo.
Siyabona ukuthi lamabandla aphikisayo ikakhulele MDC Alliance labanye nje afana leMthwakazi Republic Party bakhala ngohlupho olufanayo.
Kufuze ukuthi umuntu abhenge isizalwane selizwe engelani ukuthi ulilunga kodwa kumbe ebandla lezombusazo. Ngokunjalo sinanzelela ukuthi indlela osokuqhathwa ngayo abantu bonke ababaphikisayo ikakhulu iMDC Alliance leMthwakazi Republic Party abanye abavela kwinhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zamalungelo oluntu, sebephathwa ngendlela elodwa efanayo eyokuthi babotshwa ahlukunyezwe ekhululwe, babotshwe ahlukunyezwe ekhululwe, asikezwa ukuthi mhlawumbe abe ehlukunyeziwe emzimbeni laba abakade bebotshiwe. Kodwa khona ukubotshwa uyefakwa kugcinwa ngamapholisa noma umzuzu owodwa kodwa lokhu sele khona kuyikuhlukuluza. Lokhu sekwandile ukuthi uhulumente akwenze kodwa akulamuntu ofanele ukuthi asathe ngaleyo ndlela.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu njenge-Amnesty International isanda ukuthi amalungelo oluntu ayiphulwa eZimbabwe, uhulumende usebenzisa ubhubhane lolo olukhona lwe-COVID-19 ukuhlukuluza abantu. Ungathi uhulumende lo ozithi mutsha uyehluleka yini ukunanza amalungelo oluntu njengohulumende wakuqala?
Uhulumende lo indlela asebenza ngayo kathesi usethethe ubhubhane lwe-COVID-19 kwalwenza isikhali sokuncindezela abantu. Sinanzelela ukuthi inani labantu ababotshiweyo, inani labantu abatshayiweyo ngamapholisa, inani labantu abahlukumezekileyo ngezenzo zikahulumente ezitshiyeneyo sikhathi sokuvelela olubane lingathi liqhubeka lisanda. Uhulumende akaphathi kahle indlela yemiqathango yalokhu ukuthi abantu kumele baphile njani xa kubhubhane olunje. Siyakunanzelela ukuthi asukhontwele ukwenza lokhu umkhuhlane nxa usufikile abantu bethole ukuphumelela, kodwa uhulumende usebenzisa ukuthi ufika komkhuhlane lo uhulumende akwenze kube sezingeni eliphezulu ukuthi wabantu.